VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olambulela kuStudio 7. Ngolwesihlanu mhla ka 4 kuMfumfu 2019 ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje,
sithole 37 million from the government funded by Africa Development Bank, mainly ukudila lempompi zethu zamanzi ezipopha amanzi kusuke encema ziye edrobheni, lokuimprova i-treating capacity yethu e-Criterion Waterworks.
Umhlangano wokuhlaziya umsebenzi wamanzi lamandla kagesi oye-Water Energy Climate Industry Nexus Washing ungene kulanga lesibili namhlanje koBulawayo.
Honorable Thabetha Khumalo labanye bakhe kuthiwe sebengasihambela ngkhaya, abasaphiwa amalanga ukuthi buyanini ekhoti mhlakazi bani, kabasaripoti emapoliseni sokumele basihambele ngkhaya, sekungabantu asebekhululeki.
Umthethwandaba kamantshi ulahle icala ebelisetheswa umgcinisihlalo we-MDC uNkosazana Thabetha Khumalo lamanye amalunga leli bandla ayisithupha. Ngo-Woza Friday kuliviki leqembu elicula umdumo kamasikandi likoBulawayo elihamba ngegama lokuthi Ojongokuhle. Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa kuwona lo msakazo. Umhlangano wokuhlaziya umsebenzi wamanzi lamandla kagesi oweWater Energy Climate Industry Nexus Washing ungene kulanga lesibili namhlanje. Lomhlangano owenzelwe koBulawayo unikeze izakhamizi ithuba lokukhulumisana labe council ngokuqhutshwa komsebenzi wamanzi lokuhlanzeka kuleli dolobho. Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngogcweleyo.
Umanjinela wedolobho lakoBulawayo, uMnumzana Simela Dube, uchasise kabanzi ngenhlelo abalazo emizameni yokutholisa uzulu amanzi ahlanzekileyo ngemva kokuthola uncedo lwemali ngabebhanga le-African Development Bank.
Sithole 37 million from the government funded by Africa Development Bank, mainly ukudila lempompi zethu zamanzi ezipopha amanzi kusuke encema ziye edrobheni, lokuimprova i-treating capacity yethu e-Criterion Waterworks, lokukhangela ispillage yama-sewerage.
Obambele umeya wakoBulawayo uNkosikazi Lilian Mlilo uthi umhlangano uhambe kuhle njalo bazasebenza gadalala ekutholiseni uBulawayo amanzi ahlanzekileyo.
Izakhamuzi zitshengisele ukuthi siyamthanda uBulawayo, sithi siza improver lapho ufuna ukuthi si-improve khona.
Umphathi ntambo wedolobho lakoBulawayo uNkosikazi Judith Ncube ubuke ubudlelwano obukhona phakathi kwekhansili lezakhamizi.
Luhlelo oluhle okumele siqhubeke sihamba ngalo lolunyawo, i-consultation yezakhamizi ukuthi labo befake i-input yabo. Actually they should take charge of their own destiny.
Umgcinisihlalo weBulawayo Progressive Residents Association uMnumzana Benny Moyo uthi ikhansili isiqale ubudlelwano obuhle lezakhamizi.
Namhla siqalile ukusizisane ubudlelwano obuhle obukhona phakathi kwe-local government lathi zakhamuzi.
Isikhulumi seZimbabwe International Trade Fair uNkosazana Stella Nkomo uthi ikhansili yedolobho lakoBulawayo ithethe njalo isicoco salonyaka sombukiso weWashington 2019.
Njengabantu be-trade fair sihambahambile sikhangela imbukiso ekade imihle, abantu abathethe isicoco esikuthi Washington 2019 overall best exhibitor yi-City of Bulawayo.
Umbukiso walonyaka oweWashington 2019 wenziwe ngosekelo lwemali evele ebhanga le-Infrastructure Development Bank of Zimbabwe, ugatsha lwezokulima, abenhlanganiso e-United Nations Development Programs le-African Development Bank ngenjongo yokuthuthukisa umsebenzi wokutholakala kwamanzi lamandla kagesi awelanga. Ungenwe ngosomabhizimusi abamakhansili, iziphathamandla zikahulumende ezisuka kungatsha ezehlukeneyo kanye lozulu. Nimele iStudio 7, ngiwo Bulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Umthethwandaba kaMantshi kobulawayo namhla ulahle icala ebelisetheswa umgcini sihlalo weMDC uNkosazana Thabita Khumalo lamanye amalunga lelibandla ayisithupha usithi uhulumende kalandelanga umthetho ekuchuchiseni loludaba. UNkosazana Khumalo labanye bakhe babotshwe ngenyanga kancabakazi besetheswa icala lokudinda amanga okuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa waqelivezela kukhetho olwedluleyo. Kodwa uMantshi uMnumzana Tinashe Tashaya ulahlelela icala namuhla wavumelana legqwetha labasolwayo ukuthi umtshutshisi waletha loludaba imthethwandaba engalandelanga umthetho. Kodwa uthe nxa uhulumende elesifiso sokuqhubeka ngaloludaba kumele alukhweze imthethwandaba kutsha ngendlela isemthethweni. Intathe yezindaba ethu uTaura Ishaba uxoxele ngcwethi legqwetha likaMakhumalo labanye bakhe uMnumzana Godfrey Nyoni.
Wanarepu Thabita Khumalo labanye bakhe kuthiwe sebengazihambela ngkhaya abasaphiwa amalanga ukuthi buyanini ecourt mhlakazibani kabasareport emapoliseni sokumele bazihambele ngkhaya sekungabantu asebekhululeki. Uma idale lifuna ukuthi babuye ecourt bazayenza ukubathumela amasamanisi kungenxa yokuthi laba obachuchisi bathe sebecele imvumo yokuthi bachushise indaba le ngoba bathe beyiqala vele bebengala mfumo naleya. Manje ikwazi ukukhuluma ukuthi hayi kanti vele kwa vele beqaliselane bengala mvumo yankona kwakumele bayidinge leyo mvumo bengakaqalisi. Lokhu bakwenza ngoba thina sesibisile sabatshengisa ukuthi kulomthetho uthi kumele libe le mvumo yokwenza lokhu. Yinkho sebesithi lapha lathi sesilohlupho sinikana isikhathi sidinga mvumo yankona.
Lo uMnumzana Godfrey Nyoni igqwetha elimela umgcini sihlalo weMDC uNkosazana Thabita Khumalo labanye bakhe. Ubexoxa lentathelo izindaba yeStudio 7 uTaura Ishaba ekobulawayo. Umsekeli kaMongameli welizwe uMnumzana Kembo Mohati ukhuthaza isiko lokuhlanzeka esithi ingcekeza ilakho ukudala ukumemetheka kwemikhuhlane ngalesi sikhathi sezulu. UMnumzana Mohati utsho lokhu eseGwanda lamhlanje ngelanga lokunanza ukuhlanzeka elizweni emkhankasweni we-National Cleanup Campaign. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
UMohati ukhuthaze uzulu ukuba yamukele lo mkhankaso we-National Cleanup owasungulwa nguMongameli Emmerson Mnangagwa esithi imikhuhlane ebalisa isihudo se-cholera le-typhoid kanye lokhukho imalaria ilakho ukuqhamuka lesi sikhathi sezulu xa izakhamizi zihlezi lapho kule ngcekeza.
Sithanda ukufundisa abantu bakithi ukuthi bona ingcekeza idoda esindwendle isiphathela okuningi, isiphathela imikhuhlane eminingi.
UMohati uthi kuyadinga ukuthi kufakwe impompi zamanzi ezintsha eGwanda eside ezikhona kwamanje kazisahambelani lenani labantu asebehlala kulindawo.
I-population isekhulile, so i-sewer system le-water recirculation systems asanelisi ukusevisa abantu abakhona. So into yabakhuthaza singale ku-Britain ukuthi kona ngcono sithi overhaul yonke i-sewer recirculation system, the water system, ukuthi sikwanise ukusevisa abantu bethu.
Umeya weGwanda uMnumzana Justin Majale uthi lanxa lomkhankaso lenjongo eqotho iningi labantu alibuyanga ngoba liphatheke emsebenzini yokuphandela imuli.
Campaign yona injongo yayo iright, kodwa ke obekudanisa namhla ukuthi abantu abaningi ababuyanga tu bavuka bezama ukuphandela abantwana lapha nalapha.
Izisebenzi zengathi ezithiyeneyo zikahulumende kanye labantwana besikolo bancedisane lo Mohati ukudobha ingcekeza phandle kwenkundla yephelandaba. Kusenjalo akubizwa ozwayo lamhlanje enkundleni yephelandaba Stadium lapho abahlabeleli bomculo okholo abakuleli labeSouth Africa abazahlabelela uZulu emkhosini weGwanda International Gospel Music Festival oqala lamhlanje uphele ngeSonto. Umhlabeleli odumileyo kweSouth Africa uSipho Makhabane ukhona layo kulo mkhosi oqoqwa minyaka yonke inzalo eGwanda engusomabhizimusi eGoli uMnumzana Justice Maphosa. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngingu-Albert Ncube.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave, ku short wave 4930, 6065, 15460 laku 13860 kHz.
Isimo esibhedlela zikahulumende siqhubeka sisibi. Odokotela labo besemba phansi besithi ababuyeli emsebenzini nxa izikhalazo zabo zingakalungisiswa. Namhlanje bangene umhlangano kodwa benqabe ukuxoxa lentathelo izindaba ngawo besithi abakavumelani ukuthi kuthathwa nyathelo bani. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Uphenyo olwenziwe yiStudio 7 luveze ukuthi odokotela bebutho abamele bancede ngezikhathi ezinje abakho ezibhedlela. Izigulane ziqhubeka ziswela usizo kuthi ezilenhlanhla ziyaqondana labodokotela abathe bahambela ezibhedlela. Esinye salezi zigulane unkosikazi Siphiwe Nxumalo uthi akulancedo abalutholayo kubodokotela ngoba bengekho ezibhedlela.
Uhulumende nxa ebona ama-doctors elekhe siyaku-strike ngokuphela bathi thina abantu siyenzeni, khathesi siyagula, kuyabe kulabanye abantu abayenza ama-accidents. So lapha kusokumele ukuthi ilizwe lonke phela selitshabalala ngoba nanku asilancedo esilutholayo ngoba impilo yethu isezandleni zamadokotela. Uhulumende laye uthule, singazi ukuthi uthulele ukuthi uyalungisa yini, kodwa ngabe uyalungisa ngayo uyakhuluma phela ebantwini ukuthi sibone ukuthi uyabe mengapi.
Unkosikazi Sandile Ndlovu ongumongikazi uthi ngabe kuzanywa amanye amacebo ngoba umumo osezibhedlela unzima.
Situation esezibhedlela hayi ayenza usibi, ngaba sizamele okungcono ngoba ukuthi ufike uthole udokotela engekho kulabo nesi kodwa uze udingiswele ukuthi uyenzeni wena udue for i-operation, hhayi kunzima sibili. Ngawo uhulumende angangenela ebangezekele kumbe imali leyo kumbe kuyini abakufunayo kunye ukuthi kube ngani kuyajinja ngoba hayi sesingapheli ukufa sibe.
Unkosikazi Thendai Chuma isakhamuzi sakoBulawayo uthi uhulumende akabe lozwelo alungisise lolu daba ngokuphangisa.
Aluba ngawo uhulumende uyasizwela alungisise indaba lezi zabodokotela ngoba ngabanye abantu abaqakathekileyo kuzulu wonke, ikakhulu mina kimi kinje ngiphatheke kubi ngoba ngiye esibhedlela kuthe kuthiwa kuthiwa kula dokotela bese ngiphoqekile ukuthi ngihambe ngiyedingani u-private doctor. Kodwa ngathesa imali yothi ale singithi njama ngiyezithengela lokho kudla onye ofunakala nje wakuthi khona i-medication le ngiyithethe ifuna ukuthi udle, ngizakudlala ndiwami sengithethe imali yonke ngihamba ngayantshintsha i-forex ngapha kangiyiholi le forex yakhona.
Iningi labantu lithi isimo esisezibhedlela sizwisa ubuhlungu bethi sokudala ukuthi basebenzise imali eziningi abangaziholiyo ukuyadinga usizo lokwelatshwa kubodokotela abazimeleyo. Ngimele iStudio 7 yikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Ku-Life Talk namuhla sicubungula ubunzima obubhekane labantu ngenxa yokukhalala umsebenzi okwenziwa ngabodokotela. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze selithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa sikhoma ngapha iVoice of America eseWashington. Ingxoxo mpikiswano eqoqwe ngabeStudio 7 bemanyene labe Media Center eHarare izolo eyokuhlaziya isimo esiselizweni iveze ukuba umomo uzaqhubeka usiba mubi elizweni nxa amabandla ezombusazwe engabe elokhe edonselana. UGibson Bebe usethulela lolu daba.
Ekhuluma kulumbuthano omsekeli kamgcinisalo webandla eliphikisayo le-MDC, uMnumzana Job Skada, uthe udlame olukhona kwezombusazwe eZimbabwe alusoze lwafa lwaphela nxa abenhlangothi zonke zempilo okugoqela uhulumende lamabandla ezombusazwe bengazinikelanga ukuhlalisana phansi badinge indlela zokuqeda inkinga yelizwe elibhekane laso. Omunye wabatsha abakade bekhona embuthaneni wayizolo, uMnumzana Leopold Mnende, uthi okwenzakalayo ukuthi uMongameli Mnangagwa usungula uhlelo lokukhulumisana lamanye amabandla aphikisayo eshiya phandle ibandla le-MDC akusoze kwalungisa isimo eZimbabwe.
IZimbabwe ilokhu idlalisa isikhathi ikhuluma nge-dialogue, abe-opposition bekhuluma nge-legitimacy, ababusayo bekhuluma ngama-sanctions, Mbona ingani uthi lezwe leliye phambili iMDC yona sokufuze ivume ukuthi udaba lwayo olulegitimate akula umuntu olulalelayo yena uhulumende okhokhelwa yiZANU-PF laye sokufuze evume ukuthi MDC ayibuyi kudialogue yayo. So ngangcono ephuse ezame ngazo zonke indlela ukuthi ilizwe leli libe ngcono sebebonana ngo-2023. Idialogue le ayenzayo namabandla la amancane lawo aphikisayo alincedi.
Okunye okuphathwe kabanzi embuthwaneni wayizolo umbiko wethulwe ngumnankagwa owe-State of the Nation address sona ngolwesibili lapho anxusa amabandla wonke ukuthi akhulumisane kuhlelo lwe-Pollard okusekelwe ngumahomva othi kuveza sobala ukuthi uhulumeni kamnankagwa uyazazi inhlupho ezibhekanelo zulu njalo usemizameni yokuzilungisisa.
Lokhu akukhulumileyo singathi thina kukhomba esithi ngesikhiwa yipolisi ukuthi kuyatshengisela ukuthi uhulumende uyananzelela ukuthi abantu kulokuhawu lokukhona njalo kufuze kulungisiswe.
Kodwa umnumzana Thomas Shoko omunye wabakade bekulumbuthano uthe inhlupho eziselizweni azilani lezombusazwe kodwa zimangelwa inkohlakalo esibulele isimo somnotho.
Hayi, mina ukubona kwami angiboni ukuthi ipolitics yizo ezingathi zibangela ukubhidlika kwenotho. Into esibulele ilizwe kakhulu yi-corruption.
Iningi labakade bekulumbuthano owenzelwe ehotelini eMonomotapa Crown Plaza eHarare ivumelene ukuthi kumele kudingwe amacebo okulungisisa inkinga yeleZimbabwe libhekane lazo abebandla liphikisa ele-MDC bekhangele phambili hatshi ukube belokhu bekhala ngokugxila kukhetho lwanyakeni. Ngimele iStudio 7 seHarare, ngingu-Gibson Pepe.
Owake waba ngumsekeli kamongameli weZimbabwe umnumzana Phelekezela Mphoko walile ukupha umthethwandaba amaphepha endlu yakhe kumbe ama-title deeds izolo ngoba isithi wesaba ukuthi uhulumende ulakho ukumthathela lindlu. Umphoko ubecele umthethwandaba ukubuyiselwa incwadi yakhe yokuhambisa ye-passport ukuze aye kwele-South Africa. Kodwa umchuchisi uthe nxa efuna lokho kumele alethe incwadi zendlu ukwenzela ukuthi uhulumende abe leqiniso lokuthi kajonganga ukubalekela icala lenkohlakalo aletheswayo. Kodwa umnumzana Mphoko uthe kungcono uhulumende azihlalele le-passport leyo. Untungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxe legqwetha likamnumzana Mphoko, umnumzana Zibusiso Ncube.
I-passport ivela ngeyabo bengazigcinela. I-attitude ka-client bengazigcinela i-passport anti ivele ngeyabo. Kodwa ama-title deeds akhe, hayi cha, ngeke bathinte, ngeke babambe.
Nxa kuyikuthi ngempela umphoko kukhona okuqakathekileyo afuna ukukulanda kwele-South Africa. Kuyini okwehlulayo ukuthi abambise umthethwandaba amaphepha endlu yakhe okwesikhatshana?
Abantu laba bengacina bethethe indlu yakhe. Akula kuthembana, ake ngikufake ngaleyo ndlela. Akula kuthembana, ngakho akafisi baba umphoko ubana laba bantu bebe le-access to ama-title deeds.
Akhona yini igqwetha amanyathelo elizawathatha mhlawumbe ukuphikisa isinqumo lesi emthethwandaba waphezulu owe-High Court?
Hayi, ukuthi basincitshe i-passport akula ndaba lokhana. Besivele sikukhangele ukuthi bazasincitsha. Ngakho ekusincitsheni kwabo vele awulanto esimangalisileyo. So sizalinda sinuthi senze i-trial kuphela siqede ngayo indaba yakhona. Ukuthi umuntu acabangela ukuthi kube lo muntu ocabangela ukuthi baba umphoko uzabalekela icala, angazi lo muntu abecabanga njani ngoba ubaba umphoko ukhona aphelizweni 3 months lokhe reporter le emapholiseni 3 months indawo lokhe yangenayo lokhe ule form 242 ola docketi asikaphiwa le trial date. Ngitsho lanamhlanje asiphiwa nga trial date, awula maphepha esiwaphiweyo. Thina siready for i-trial anytime angase amaphepha siyangena senze i-trial.
Lo mnumzana Zivusiso Ncube igqwetha likamnumzana Phelekezela Mphoko uxoxa lontungameli Nkomo we-Studio 7 ekobulawayo. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha i-Voice of America ese-Washington DC. I-Commission yebona ngokulwisana lenkohlakalo eZimbabwe Anti-Corruption Commission izak ithi silobalani izivumelwano lengatsha zikahulumende ezithile ezigoqela i-Reserve Bank of Zimbabwe le-Zimbabwe Revenue Authority, ZIMRA, ukuphathisana kulomsebenzi. Ezinye ingatsha ezikulesi sivumelwano ngeze National Prosecuting Authority, Auditor General, University of Zimbabwe, Immigration Department, Procurement Regulatory Authority of Zimbabwe, le Ezekiel Kuti University. Lokho kwenzakala iZak isithi sithole impahla ezibiza izigidi ezilikhulu zamadola i-$100 million ezithathelwe abazithola ngenkohlakalo. Ukuze sicubungule lolu daba siqale ngokubuza umnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo olwela ilungelo loluntu ukuthi kambe linyathelo elihle na leli elithethwe yiZak.
Ye, khona kuyinto enhle ukuthi vele indaba ye-corruption ibanjiswane. Ngoba kwamaqhina umuntu oyedwa ngeke asukume alwe le-corruption, especially eZimbabwe nge-level lapha esikhona. But what remains important ukuthi oqakathekileyo ukuthi ingatsha lezo ezifakwayo ukuthi zibambane lezakhe, zona vele indaba ye-corruption phakathi kwazo bona baqale bayibamba njani. Balama-policies anjani nge-corruption bona phakathi kuqala bengakabambani lezakhe. Ngoba izakhe izahudulana labantu abavele beyibo abale-corruption, ize fihle i-corruption yalabo, igijimisa i-corruption yabanye. Asingeke sikhulume ngeZimra, ifile imali iZimra every month, every day kubotshwa abantu beZimra nge-corruption. Aziqale zina lezo ngatsha ziklinwe zona.
Sizwile njalo iZak isithi isithole imali edlula i-$100 million.
Nayo iZak kulabantu abanye abaphumayo. Sike sezwa abanye babo sebethintwa futhi ngendaba ze-corruption, kuyibo kumele belwisane le-corruption. And futhi siyayibona iZak nanoma bengafuni ukuphumela egcekeni, bakhona abantu abaziwayo kumele ukuthi izinto ze-corruption ngase zibabambile. Kodwa lokho bebacweza-cweza, lokho bebacweza-cweza bengafuni ukuba ukungena kubo. So kunzima ukuthi siyithembe ngento eyikhulumayo kuphela iZak ingasifakelanga sibili ilezi nsuku ezivakho zithi ngamavili evena egcekeni ukuthi nazi into esizibambileyo. Lokho sikuthethe kuzibani sesimenze so, lokho sikuthethe kuzibani sokwenze so. Kambi imali ye-corruption edliwayo eZimbabwe lingaba lama-report aphumayo kuma-non-government organization, you'll be shocked ukuthi we are talking of ama-billions of dollars anyamalala through corruption eZimbabwe. So yena le abathi bayirecovile i-teaspoon nje emalini esicaba ekumele ukuthi ngase besitshela ngayo njengezakhe. Ngoba i-corruption eZimbabwe ikuzinga eliphezulu kakhulu eliyethusayo. So kabasifakele ama-vili evena acacayo, nansi iphume kubani usiyenzwe so, nansi iphume kubani usiyenzwe so. Ngoba lokhu kuyakuyikhuluma nje ukuthi sicaba ukuthi balamazinyo kanti akulanto abayiyenzayo.
Lowo ngumnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo olwela ilungelo loluntu, sixoxelaye eseGwanda. Wezemidlalo iqembu lenguqu elebulawayo sithi linqobe ele Talent Vision nge-1 kanya emdlalweni obusenkundleni yeluveve kobulawayo namhlanje emini. Amaqembu la alisa ukungena esigabeni saphezulu esePremier Soccer League ngomnyaka ozayo. UJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Abafana bebulawayo sithi bathuthukise amathuba abo awokuphanga babuyele bayedlala kwisigaba seCastlelaga Premier Soccer League ngokunqoba abakwenze namhla, ngoba impumela yomdlalo wanamhla ibachiye bechiywa ngemiklomelo emithathu kuphela liqembu elihlezi phezu kwengalane leTalent Vision. Ohlohlele iqembu lebulawayo sithi ngumelikhaya moyo ngehlandla lesibili lomdlalo. Iqembu leTalent Vision lihlezi phezu kwengalane lemiklomelo ngamashumi amahlanu lambili, ikanti lebulawayo sithi lihlezi endaweni yesibili lemiklomelo ngamashumi amane lathoba munemunye. Phezu kwalokho iqembu leTalent Vision selidlale imidlalo engamashumi amabili lantathu, kuthi lebulawayo sithi selidlale engamashumi amabili lambili. Kodwa umqeqeshi webulawayo sithi uTry Ncube uthi ukudlala imidlalo emilutshwane akubabeki esimeni esingcono kule qembu leTalent Vision.
Ya impumela le ithi ukuthi is game on kodwa bona bavele baphambili, ngoba le game inendi le asikayidlali, sithi singakayidlali njalo bayalidala nge-goal difference. So okwakathesi siyazi ukuthi umsebenzi esilawo umkhulu kakhulu ngoba baqinile.
Iqembu leTalent Vision lidlale isikhathi eside lisilele ngomdlali oyedwa ngemva kokuba imvimbi uDouglas Banda itshengise ikhasi yelombala obomvu ngehlandla lakuqala lomdlalo. Loba kunjalo umqeqeshi weqembu leTalent Vision uMkhuphali Mazulu uthe kabasoze basebenzise lokhu njengencazelo eyokuba yikho benqotshiwe, njalo kabasoze belahle imbeleko ngokufelwa.
Ayikho kwenza ukuthi iresi ibe mnandi,
siyakujabulela khona lokho ukuthi uyabe winile, uyabe wine kungasikuthi kulula kodwa ekuwine nzima okuyinto kwamkhulu. Asingeke sikhale ngosokwenzakele, kwenzakele.
Emdlalweni olandelwe yilo ekulawa esithi le-Talent Vision, iqembu leBhoso 90 linqobele Pinga Pirates ng-3-1, njalo abahlesele iqembu leBhoso nguDalubuhle Dlodlo, yena ohlohle kabili kanye loDominic Jaricha. Kweminye imidlalo yesigaba se-Southern Region Division 1 ezadlalwa kusasa ngomgqibelo, iqembu leIndlovu yanyathela lizadlala leLemos Rovers naseKhumalo Barracks ngehola letshumi lambili emini, kuthi iqembu leToronto lizancikelana lele-Arnel Movers ngehola lesithathu emini enkundleni efanayo. Mele Studio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Yabonke kuhlelo Waza Friday namhlanje. Wezwa Chisa Spanda we Studio 7 uxoxa leqembu elicula umdumo kaMasgandi likobulawayo elihamba ngegama lokuthi oJongokuhle, lona elimelwe nguVekithemba Ndlovu.
Umdumo wabo Masgandi udume kakhulu kwele Mzansi Afrika. Abafana abakwethu zethu nqala bo bathi ngeke basalele kulumculo. Bekuthemba Ndlovu udabuka eSlobela ehamba leqembu labo Jongokuhle.
OJongokuhle kuliqembu elifonywe ngo-2016. Amajaha amathathu agoqela mina lo okhuluma wabekuthemba Ndlovu, loBhamuza, omdumisi Nkala kanye noThiyambusho. Busahlangana nje amadoda la lawe amabili lawa edlala nje izijinqe ezincane, omunye lo vele wasevele egoli umdumisi Nkala. Sahlangana nje noThiyambusho ko sabumba leli qembu, sihlangene lami nje ngisafunda nje ukudlala ibhesi kaMasikandi.
Ezomculo wabona basiqale bebancane becula isicathamiya, abanye bayithi yimbube.
Sonke sozahlangana vele kuyichathamiya zodwa. So uMasikandi yena vele wayengaphathi kwami kakhulu, ngingazi abanye labo, kodwa labo sathi sihlangana nje into leyahle yahlangana vele kwaba into eyi-1, kwaba isitini lodaka. Wonke umuntu ekuqhwabitha lokhu sithi masibambisana, sithi sizwe into yankona iyavuma, sithi siyathi sizwe into yankona iyavuma. Kwavele kwasinjena nje ngaphakathi sajayela ukwenza lokhu.
OJongokuhle baledlala theli lodwa abalipheka ngomnyaka ka-2017, baliphakulela uZulu ngo-2018, lona-ke liyajisa bakwethu.
I-album leli lilengoma ezingu-8 ele title i-album ethi Amahlolanyama, cause leli album salenza laba ngaphansi kwe-team yezwe lonke i-Highlander. Ey, team yesasazi ubana ithandwa ngabantu bonke, njengoba siphuze ukuqala sesibona sasibona singemva kwesikhathi. Sasithi ungcono madoda sidlalele le team yethu yezwe esiyithanda kangaka.
Isikhathi silomona sesidliwe ngumangoye. Uthini ke kubalaleli ungakuhambi imfana kaNdlovu?
Sicela ngani ngasichaza ngalokho elilakho. Lathi sithuthukise indawo yakithi leyi, indawo yakithi uMthwakazi. Sibambe lunye, sincedisane. Umculo wethu abakobulawayo uyawuthola i-art gallery. Thina sithola kuFacebook. Bonto Jongokuhle uzothola kuFacebook. Siyabonga balaleli.
OJongokuhle baliphekela umculo kaMasikandi bekobulawayo. Umculo osuthandwa ngabantu abaningi kulesi sisuku. Yibe besilabo kuhlelo Hoza, Hoza Friday. Yibe nempelasonto emnandi. Igama lami nguEzra Jesus Bani.
Siyabonga Ezra olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.